Namhlanje eNigeria umumo wakhona ngani ufudumele kakhulu umumo ufudumele kakhulu kushisa be abantu especially abantu abasha abajabulanga neze kukhona amahunga-hunga kodwa anomfakazi bokuthi ama-elections ayizolo nangamgqibelo kube nokuriga okuthile so abantu abahlalisekanga bazondile bakwatile bayachinga njalo futhi hayi abahlalisekanga
kuthiwa abatsha bavote ngobunengi kuleqiniso yini lokho ngokubona kwakho
abantu abasha ngingathi bavote ngobunengi babo baphumile sibili bahamba bayovota bekuyinhlabathi yabantu kwizintuthwana zabantu kuma-polling station abantu bavote baze bayahlala khona kwaze kwafika ntambama befuna ukuthi besuke kuma-polling station wabo sebeqedile ukubala sebesazi ukuthi ngobani njalo inamba bani abayenzileyo emavotini wabo so ngathi yebo abantu abasha bavote kakhulu futhi bahambile bayo protect amavoti wabo
sifundo bani esingafundwa yeZimbabwe njengoba layo isiba lokhetho kunyanga ezilandelayo nxa ukhangele wena okwenzakalayo khona ngapha
isifundo esingafundwa ngabantu baseZimbabwe especially abantu abasha ukuthi bekwazi ukuthi ilizwi labo o ilizwi lakho o imbi esingayinqoba asingeke sayinqoba njengomlomo kodwa inqotshwa ku ballot box ema polling station wethu kodwa ke kunjalo nje awuvotwa nje uphume usuke ivota bese uya defend ivoti yakho njengabantu abaseNigeria abantu abasha bavotile baphinda bahlala futhi njalo belinde ukuthi amavoti abo ebalwe nayo bencedisa bekhona.